sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 yesonto mhlaka 19 kwenkwezi 2019 ngokhipsi dube. Endabeni zethu lamhlanje. Sokugcile imali yamabond notes amatsha emigoqweni eZimbabwe. Nesikhathi uhulumende esithi uzalungisa ukugudeka kwesisindo sama-RTGS lenye imali.
Kulama dola amatsha, brand new, lama $2 amatsha. Ukuthi aprintwe nini thina azange sazise ngawo, azange sibe kwazi. Uminister uyokwazi ukuthi waprintwe nini kodwa kulanto asitele yona.
Kodwa ibandla lezanu-PF lithi konke lokhu kubaselwa ngabantu abangafuni uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Umumo okhona lapha kukhanya nani kule supportage ethile engiyibonayo kule sandla esibi esokwehlulekisa uhulumende ikakhulu ebantwini laba abalawula izinto ezithengiswayo nani into ezinjenganzene zokukhweza nje ama-prizes willy-nilly nje.
Abadabuka kwele Zimbabwe babukisa ezamasiko kwele Melika.
Abanye abangama-American babuya khonale, abanye babuya bevela eSouth Africa khonale befly bebuye bezoyenza bezojoyina khona lokhu esikwenzayo ngoba yinto esikhanya isizwakale izinto zasemakhantri zethu khonale.
Lingakhuthwa luhlelo lwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Lokhu libona ntuthu iqembu le-Highlanders emdlalweni wenguqu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Zogcwele imali yamabond notes amatsha emigwaqweni eZimbabwe ngesikhathi uhulumende esithi uzama ukulungisa ukugugudeka kwesinto sama real-time gross settlement kumbe RTGS lenye imali. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umnumzana Mthuli Ncube, umgcini-ngcebo kahulumende weZimbabwe, esanda kwethula umbiko othi usedinga izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola, $500 million, yokulwisana lomkambo wensida wemali owenza ukuthi kukhuphuke intengo yempahla elizweni leZimbabwe. Uncube wethule umbiko lo ebulenjini bokuxhumana obeTwitter lapho angavezanga ukuthi uhulumende weZimbabwe okukhanya ezehluleka ukuvuselela umnotho uzayithola ngaphi imali enengangaka. Imizamo yokukhulumisana ngalokhu loNcube yehlule ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ingcweti kwezenotho zithi intengo yempahla kayisoze yehle njengalokho okufiswa nguhulumende njengoba eZimbabwe kusetshenziswa imali yohlobo lwama-RTGS eyenza ukuthi abantu benze santando emkambo wemali. Isisindo semali ethengwa emabhanga lethengwa emkambo wensita kuyathiyana okumangalisayo. Omunye wabathenga bethengisa impahla, unkosazana Britain Bovu, uthi lokho kwenziwa nguhulumende akusoze kuncede ngitsho lakancane ngoba imali yemikambo yensida ikhanya ikhutshulwa nguhulumende.
I-5 RTGS nxa uyithwele i-5 RTGS ngaso bank transfer uyabuthenga i-$1. Nxa sokuyi-transfer i-6 RTGS uyabuthenga i-$1. Thina ngapha abe-cross border esiwoda lapha kubo-South Africa lapha i-R10 uyabusuyithenga nge-$3 RTGS. But nxa kuyikuthi uyithenga ngemali le ehlala emafonini la kuma-bank transfers, i-R10 uyabuyithenga nge-$3.50 RTGS. Kuyathiyana ama-rates akhona eyomuntu olemali esefonini lo muntu ophethe imali esandleni. Esefonini kuyabe kudurela kakhulu. Nxa uyiphethe esandleni kuba ngconywana, kodwa lakho akula kungcono ngoba akusaphileki.
Khonoku akulilimazi nxa lithenga lithengisa impahla.
Sesilimale kakhulu ngoba akusebenzeki, akuwodeki. Ngenxa yokuthi into yaphomba ukuvuka isikhona nje, kwaphomba ukuvuka sokwenzakele kungala notice, kungala warning. Ongawe ukuthi nxa wawusasithengise izolo kwakhona, sasithengise ngerate eyayikhona ngalelo langa. I-10 RTGS yayisakunika i-1 le idola leMelika lele. Wawulithenga nge-$4.50 eyangapha. Kodwa ngaphambi kuvuka kutintile kathesi sesa imali zethu zonzana sesihleza zaba eroded, azisela vala, azisathengi. Asakwanisi ukuphinda sibuyele seyodwa.
sizwa njalo kutwa kula ma bondi amacha avela ngapi kuna pozo kutwa akwele
mkukwe kona lathe segcwele ebantwini siwe uya segcwele ku black market kula ma dollar matha brand new la ma $2 amatha ukuthi aprintwe nini thina azange sazise ngawa azange sibe kwazi uminister uyokwazi ukuthi uaprintwe nini kodwa kulanto asitele yona silindela ukuthi sizwe ukuthi kanti la ma dollar asematha avela ngapi aprintwe nini eprintwa ngubani
sizwe njalo kutwa ke
ngoba yiwasevulele njalo ngapha ezimalini zangaphandle kwamazwe ngoba nxa le yethu sinengi kakhulu usokudala ukuthi bona babuye ngapha futhi bahuquluze khona oko kukhona kwangaphandle kwelizwe ngamaresi aphezulu thina abanye ngapha sesisala singalalutho
sizokuthiwa njalo ke kusasa kule $500 million ezafakwa kumkambo wemali bese likuzwileni khonoko
isimangayo ukuthi indaba esizibona kuma-Twitter nemanyuzini kodwa yena uminista phela kakahleli lokuthi leyo $500 million uyithethe ngaphi kubani yi-$500 million esiphomba ukuyiza kutwitter eselayo seyithwele kodwa ukuthi uyithethe ngaphi sinje soyabuzana ukuthi kathi uyithethe ngaphi leyo $500 million olofesadeni ngemva kokuba amarethi ekhwelile kuparallel market abaphezulu kangaka kwabonakala kuprintwe amabhondi amatsha yena usengovuka sengile $500 million kutho ukuthi nguye phela thina babadu besicabanga ukuthi yena nguyobuye ngapha ku-black market wazothenga imali
soke kodwa
kolokuthiwa yikho okwenzakele ubuye ngapha yena la ma-RTGS akhe la aprinti le amatha wabuya ngapha ku-black market wakhweza amarethi wathenga wathenga imali ngakho sethengilele imali sikwandu sesithi kusasa amarethi kumele abuyele back to normal
ye kukhuluma ukuthi nxa imali le ingangena phela le ntengo yempahla izayehla kambe kuyahamba njalo
hayi as long as lokho esebenzisa i-RTGS mina ngikubona ukusenzakala
kodwa umnumzana believe gawule webandla le-ZANU-PF uthi kulabantu abazonda uhulumende abakhuphula isisindo sama-RTGS njalo le ntengo yempahla etshiyeneyo
umumo okhona lapha kukhanya ngani kule sabotage ethile engiyibonayo kule sandla esibi esokwehlulekisa uhulumende ikakhulu ebantwini laba abalawula izinto ezithengiswayo lanani into ezinjengazene zokukhweza nje ama-prizes willy-nilly nje kungakhanyi ukuthi kade vele ama-prize akhwelelane kodwa ngingazi ukuthi ngokuhamba kwakhona uhulumende indlela abahamba ngayo uhlelo lwakhe kuzaphusha kunjani lokho ngoba kuloku ganga ukuthize kakhulu ebantwini laba abayekelelwayo kodwa besenza izinto ezingayisizo
ulapho-ke ukhuluma ngabantu abanjani
abakhweza ama-prize ukuthi intengo yezinto bayakhweza bayakhweza namhla bakhwezile intengo yezinto namhla bakhwezile le nto zakhona ezingethola ungakhangela ithibukhwela le uthi utshwala uphewa bukhwela njani veli kuyini okukhwelileyo okudingakalayo ukuthi abantu beze bekhwele bekhweze nje izinto zonke ezezenziwa khona abaphakathi kwelizwe ukukhona okutholakalayo phakathi kwelizwe kuyini okubalahlekeleyo ukuthi bakhweze le fuel yakhona kayikhwelanga okubenza ukuthi bakhweze kuyini yikho okumangalisayo khona ukuthi kulokhu ganga
kodwa siyabona phela i-RTGS kathesi ungayo emkambo lowo okuthengiswa khona emgwaqweni isiku-125 khonapho abanye bayikhuphula futhi siya phezulu ubona ngani kuhamba kudleni khonokugawula
khonokuba kuhambi kuhle njalo kids kuyathengisa ukuthi into zimanga kuhle nxa kuthi kati into ezomkambo emkambo ngale ngaphandle ngale ku-black market nanani into zenezo ezidala udubo lonke lelo esilalo khonoku kutshintshatshintshwa kwemali kuhamba kusenziwa khona ohamba kubhenwabhenwa izimali kubhenwa yilo kuze ama-US dollar lenani yikho kusihlupha yikho kuphambanisa inhlelo zikahulumende yikho okwehlulekisa uhulumende khonoko okwenzakalayo mina ngibona ngani kule sandla esibi kakhulu esithi ngabe ukuthi uhulumende uba le sandla la esilukhuni ukuthi ni adile labona abantu abagangileyo laba abafuna ukuhlukisa uhulumende ngokuganga ngokusebenzisa imali okungekho emthethweni
abantu bathi vele uhulumende nguye ongani uyawona kakwazi lokuthi uyenzani
bengatsho njalo abantu ngoba abantu laba nxabese bona bathi nti imali bona basegcekeni ngoba bayekelelwa vele kuyinto sokungantiwa yinto esemthethweni abanye bathumezelana imibiko yokuthi hayi imali iyatshintshwa kwezindawo okusegcekeni okungenziwayo ukuthi kuqedwe khonoko so nxa kungaqedwa khonoko abantu bazathi uhulumende uyakulo mlandu kutho ukuthi uyakuyekela khonoko kutho ukuthi ngezinye indlela kakuboni ukuthi kudinga ukuthi kuqedwe ngoba abantu baphakathi koduwa
abantu abaningi bathi kababoni kulungiseka isisindo semali emkambo wemali yensida ngesikhathi ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithengisa idola nge-3.45 RTGS abanye osiphatheleni kubikwa ukuthi sebethengisa idola nge-7 RTGS Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uMoyi uRandolph Sims owayesaziwa ngokuthi ngucomrade Coltrane Chimurenga owayekunhlanganiso ye-December 12 Movement ube yindoda emadodeni. Uthi uColtrane Chimurenga odabuka kwele Melika walwisana lenketabechabi yabamhlophe eZimbabwe lakwamanye amazwe njalo lezitsheso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamanye amazwe agoqela eleBhilithane, ilizwe leMelika lele-Australia. USims ubhubhe ngolwesibili kwelemelika. Ubesaziwa ngokutshengisela emigoqweni esola okwenziwa ngamabandla aphikisayo kweleZimbabwe.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz ku shortwave.
Benana masiva
wenziwe manje
ngela baba mkhulu
babe
lobola
usenzi
izulukanda balamdla kuhlelo lwamasiko lokuphela kwabantu nsuku zonke umxoxa lo nkosikazi Koniman yena oyi board member ye Southern African Community in USA kunapha ke kwelemelika isakuyikhangelana lezamasiko lokuphela kwabantu nsuku zonke ilo mcimbi omkhulu namhla khonapha eSilver Spring esabelweni seMaryland. Ngisakwamukela kukhikelo nkosikazi Mani.
Yebo, kunjani?
Hayi, ngiyaphila. Wena unjani?
Ngiyaphila.
Uhamba njani khona ngapho kusakho?
Isakho ba isiqalise last year ukuyenza i-festival le, but yona ibisi yaqaliswa kudala mjitshane la America, especially indawo lezi ze-Maryland le DC le Virginia. Abantu bazi kakhulu indawo ze-East and West Africa, abakwazi ezethu ngapha ngaphansi kwe-Africa. Sabona ukuthi kuyabe ku-right ukuthi yenzethu i-organization ezakhuluma ama-countries awethu awe-Southern Africa. And wonke ama-countries ona lawo esilawo ase-SADC.
Yeah.
So, yiwo ama-countries esilawo khona.
Ye, masikhangela ke singathi lina vele lihlose ukwenzani khona?
Sifuna ukutshela abantu be-America ngama-countries ethu ukuthi senzani i-culture yethu lokuthi kuyini okuhle okusema-countries ethu abangahamba beyokubona abantu abangaziyo nge-Southern Africa, ngoba baningi abangazi. Abaningi ungababuza ukuthi uvela e-Africa bahle bethi, oh, uvele e-Nigeria, uvela e-Cameroon. You know, ama-countries ethu abawazi. The only i-country eyodwa abayazi i-South Africa. Ngendaba kaMandela, yabo?
Yes.
So, yikho sayenza i-organization le ukuthi sibatshengisele ukuthi hayi, iphathi le kaMandela, i-country le lapho ovela khona, kulamanye ama-countries surrounding i-country kaMandela, i-South Africa, abenza lapho izinto ezinhle that we want them to know about.
Lapho-ke libukisani khonapho?
Njenganamuhla kuzaba labantu abazagida indlela esigida ngayo ekhaya. Kulo muntu ozakhuluma like ukuthi abantu ekhaya baphila njani, you know, like emakhaya, not edrobheni, ngoba abaningi kudrobho bayakwazi. Like, you know, ekuseni abantu babanye emakhaya basavuka besiyathatha amanzi, sibatshengisele ukuthi amanzi siyathwala njani, kumbe inkuni, abatheza inkuni lokuthi inkuni zithwala njani, lokuthi umlilo senza njani, sipheka njani. And you can, singabatshela nje anything in as a culture zethu esizenzayo ema-countries ethu.
Singathi-ke nxa sukhangele abantu konokele kubukisayo bakuthakazelela yini?
Kakhulu. Kungibona ukuthi yindaba esiyaziwa ngabantu abaningi, so kuyagcwala. Bakuthakazelela khona lokho esikwenzayo kakhulu, ngoba siyanika abantu amatafula ukuthi wena uvele Angola, nasi itafula yakho, tshengisa we-Angola ukuthi e-Angola lingani ne-Angola. Lina lise eMozambique, lina lise Zambia, Malawi. So bonke abantu babuya nje khona kubezokha sebebaningi futhi ababuyayo. Sathi sikhalisa ngokungabantu abalutshwane. But sebebaningi abantu abathakazelela khona lokhu. Abanye abavele ema-countini ethu, but bathakazelela lokhu esikwenzayo. So babuya, even abanye abangama-Americans babuya khona. Abanye babuya bevela e-South Africa khona le befly bebuye bezoyenza bezojoyina khona lokhu esikwenzayo. Ngoba yinto esikhanya isizwakale even lasema-countries ethu khonalo.
Singathi ngaphandle kokugida, okunye likwenza khonapho ukuthi lifundise isiko kuyini?
You know, i-spirit esobuntu ukuthi, you know, singabantu banye, even though sivela emazweni, yes, emazweni angafaniyo, singabantu banye. So siyakhuluma ngobuntu bethu ukuthi lapho sivela khona kunje, and izinto ezinje, usiko lethu yilolu njengezweni lapho yakuvela khona.
singathi ulikubona sibili kunceda kakhulu ukuthi abantu babe sizwa sibukuthi hayi laba bantu balesikweli nje lelinje lelinje.
Oh yes, ngoba abaningi sebethakazelela ukuthi bezibonela izinto lezi ekhaya. Yabo ukuthi ekhaya kunjani lapha lapha emazweni lapha esikhona akufani lasekhaya lethu lawo you can imagine ukuthi ekhaya ungayenzakala into icommunity yonke iyabuya you know ekhaya izolibonisa kumbe kuhle kumbe kubi. For example engakukhuluma ngakho last day ukuthi umuntu ungayecharger emakhaya ethu ungalungiselela abantu abangu 100 abazabuya ngoba lo ominvite leyo uzabuya lomunye futhi. So kufanele ulungise ukudla okuzadliwa ngabantu abayedlula 100 ngoba ungayenza kanje njengoba besenza lapha e-America. Siyaphela ukudla izinto zethu zone zezekhaya ezobuntu that we try and esizama ukuthi sitshele abantu ngakho ukuthi linonxa lisibona sila lapha esivela khona siyenza into enje leli yenza so la thina siyenza so ekhaya. And bayakuthakezelela khona lokhu ngoba babona ukuthi hayi alibandluli. Liyamukela wonke umuntu obuyayo ngoba kuyisikhathi sokujabula. Even nxa kuyisikhathi sokukhala kula zawuthi ofanele abuye ngulo lalo lalo akula kubandlulula. Uyabuya obuyileyo liyamamukela you know ngobuntu bethu.
Yes, siyabonga kakhulu Zulu kaNdaba. Lamhla-ke besixoxa lo nkosikazi Connie Mann oyi-board member ye-Southern African Community Organization khonapha kwele Melika. Siyabonga kakhulu-ke nkosikazi Mann.
All
right,
lamnyabonga. Kwamanje-ke sike sizwe esibhadalane labatsha silo Mike Hobe.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Nomaliso Msasiwa yena ongusomabhizimusi ongusakhulayo waqala inkampani yona ebizwa ngokuthi Fresh in a Box. Ngibone kuqakathekile kakhulu ukuthi sixhumane laye sixoxe okuningi mayelana ngale nkampani yakhe njalo isimo somnotho. Noma ngiyakwamukela kuhlelo, nansi isimo somnotho silokhu sigugudeka, abantu bayakhala besithi imali ayisabambeki ikakhulukazi idola lemelika. Lina njengabosomabhizimusi lisayenza imali na?
Ngiyabonga ukuba sehlelweni lakho. So nxa sikhangele isimo somnotho elizweni, i-industry esikuyothenga njengebhizimusi ihlelele ukuthi ijose lapha abantu abasurviva ngakhona, that which essentially is the food industry. So it's not ideally perfect, akukho ngendlela, kodwa siyatotoba. The US dollar gets tough in the market, the local currency RTGS ayincedi ngalutho, and the fact that uhulumende has no holds and has never or hasn't fully understood the impact of the black market into everything that we do, we're forced to stand in limbo. I think wonke umuntu sisihlalele ethembeni, you know, that's our greatest currency. Ukusebenzeka kwe-business is mostly because of a dedicated team.
Ama-bond note alokhe lahle i-value. Siyezwa abanye abosomabhizimusi besithi sebefuna ukuhlawulwa ngedola lemelika kuphela. Pho kumele kwenze njani ngoba eningi labantu abalala idola lemelika?
Nxa sikhayela izinto ngomumo wakhona, idola lemelika likhona ebantwini, alikho in the overall system that is controlled and regulated by uhulumende. So uzathola ukuthi bakhona abazakwanisa ukuthi bethenge, but amabhizimusi afana nathi lamanye amakhulu kuba lokunzima because sisathungamelwa and were regulated by uhulumende. So uzananzelela ukuthi whilst the black market goes crazy nge-value ye-bond note, we have sensitized ourselves njengebhizimusi ukuthi kulezi izinto ezingajintshiyo nsuku zonke. Sokusifundisile thina njengebhizimusi elincane ukuthi kumele sithi ukucabangisisa especially ngama-customers ethu ekugcineni ukuthi kuba affecta njani. Sidlala njenge-black market or sidlala njengebhizimusi that is ethical and is about the people.
Ngibale kukhasi likakhulakhwashe Msasiwa ukuthi njengenkampani lisanda ukulahlekelwa imali eningi ngenxa yalesi simo somnotho esilokhu sigugudeka. Usupply wenu esithi ufuna ukuhlawulwa ngedola lemelika kuphela, kodwa lina lihola ngebond. Lokhu kusho ukuthini nxa sesixoxisana ngemali eliyenzayo?
Into esiyikhangeleleyo thina ukuthi loba kunzima kanjani sizaqhubeka ngebhizimusi, akula bhizimusi elihlala li-positive profit line. I think konke ngithi njenge-fresh in a box kuhlelele kuthini. Our main vision is that we won't give up until it's a case yokuthi kuzamela omunye umuntu elayithe cheese iZimbabwe, and that will have to be us. So it wasn't the best of days, it was unpredicted, but we've had good days and good wins.
Ngibuhlelo noma unikeza bontanga abangawusomabhizimusi amazwi enkuthazo.
Amazwi ami enkuthazo azaba ukuthi never make decisions based on your current situation, make businesses based on the situation where you want to be, and then make sure that even in the harshest of conditions it brings out the best in you, that you bring out the best of your conditions.
Ngiyabonga kuba sehlelweni lakho. I hope that especially abalaleli bakho who are in the diaspora, in terms of Fresh in a Box, we have a facility ukuthi lingathengela abantu abangkhaya ukudla, and we have affiliate shops where you scan and go. So in terms of people who are in the diaspora, you can scan and go.
Nangu unkosikazi uNomaliswa Msasiwa, isikhathi yiso esingasavumi. Mthwakazo omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3, yona username yami. Lingakhohlwe phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelene nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Isikhathi du kwane lokwanamhla. Olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Mthwakazo omuhle, bye bye.
So ngikhulu ke Mike Hove. Sike sikhangele ke ezikhangelelani ezibhekane lokholo lwesiKristu silontuka meligomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, labalaleli kunye lababukeli indawo yonke.
Usiphatheleni lamhlanje?
Sizakhangela encwadini yomthumayeli sakho sesithathu, ivesi ngelesishumi lesikhombisa, iVesi 3 ngesilungu, verse 17. Ithi le ivesi, ngathi enhlizweni yami uNkulunkulu uzakubahlulela bonke abalungileyo labakhohlakeleyo, ngokubana uzaba lesikhathi sakho konke okwenziweyo, sakho konke ngitsho ngakunye nakunye. Indaba leke iyasikhumbuza, ngithe sikhumbuza nenamhlanje ngokuphakatheka kwelothwa isikhathi. Ngobana akula muntu owake wenza ulutho engelasikhathi. Singaba silutshwane, singaba siningi, kodwa konke khona lokhu kuyabe kusenzakala ngaleso sikhathi, kuyabe kuyisikhathi esiphiwe umuntu. Lapha yinkosi uSolomon ekhuluma ngokuthi wathi enhlizweni yakhe, sekhangele abantu, wakhangela umhlaba lanxa wayeyinkosi, wananzelela ukuthi hhayi, ekuphileni lapha kulezigaba ezimbili zabantu, kulabantu abalungileyo, kulabantu abakhohlakeleyo. Kodwa kokuhlala yikuthi bobabili laba, abalungileyo nabakhohlakeleyo, uNkulunkulu uza kubahlulela ngemisebenzi abayenza besaphila. Yinto eqakathekileyo leyo. Kakuswelakali ukuthi kube ngumfundi weBhayibheli, akuswelakali kube lilungu lenkonzo ethize. Leli liqiniso elingaviwayo ukuthi emhlabeni bakhona abantu abalungileyo, bakhona abantu abangalunganga, abakhohlakeleyo. Njalo ekugcineni kwakho konke, isikhathi sabo lapha emhlabeni siyedlula. Okukhula isiko kwedlula kwabo emhlabeni, okukhulu lokhu abakwenzayo besaphila. Inkosi uSolomon yakubona khonokho, yakunanzelela ubana uNkulunkulu uzakubahlulela bonke abantu. into enhle ukuthi uNkulunkulu akukhetheli ukuthi ube ngolungileyo bowe ngokhohlakeleyo. Uyazikhethela wena, uNkulunkulu wakudala wakufaka emhlabeni, wakunika isikhathi sokubana uphile nxa ungilalele usizwa. Kathesi kutsho ukuthi uyaphila ngesikhathi ulaso. uNkulunkulu wakubeka ke emhlabeni wakutshengisa indlela enhle yokuphila. Ngobana into enhle iyaziwa yinhliziyo yakho. Into enhle eqondileyo lelungileyo uyayifunda uzifundisa wena wedwa. Inkosi uSolomon uyasikhumbuza nje ngempilo yabantu. Kanti le nto ekhohlakeleyo uyazikhethela. Ungaziwathi mina ngenziswe lokhu yikuthi ukukhohlakala kwakho ungakaziwa ngomunye umuntu uyakwazi wena lawe. Ngakho-ke iBhayibheli lithi kumbe uyalikholwa umba walikholwa kangikudingi lokho. Ngikhuluma ngokulunga langokukhohlakala. Olungileyo ungena lwana owenza izinto ezamukeleka akhona kuNkulunkulu kuphela kodwa le mhlabeni esaphila. Sasizamini ukulunga singazisayikela silahlekelwe indlela. Ngoba endinye ilanga sizawaphendula amacala ethu kumbe imisebenzi yethu emhlabeni. Sengitshwe labo babamkhulu okhokho endulo leBhayibheli engakafiki babesazi ukuthi umuntu ongumuntu phakathi komphakathi umuntu owenza izinto ezibe ungela nhliziyo embi, ungela lunya, ungacindezela abanye, ungela nhliziyo yokubulala, ungela nhliziyo yobuthakathi, kodwa le nhliziyo efisela bonke abantu inhlalakahle. uNkulunkulu abelata silondoloza sinike inhliziyo zokulunga ezokuqonda sikhumbule ukubana siqondile asiqondanga silungile sikhohlakele imisebenzi yethu uNkulunkulu uzayibuza kithi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekele Baba Thixo ngcwele. Sikhulekela ukubana usinike inhliziyo ezinhle inhliziyo ezenza izinto ezizaphakamisa isizwe ziphakamise umphakathi kanti seza khona lokho ziyasiphakamisa lathi ngaphakathi ukwenzela ukubana sithi lanxa sisedlula emhlabeni sithiye amagama amahle lezulwini kulothi zisamukele zisithokozele usiqondise usilondolozile sikhwela manje zibonga ngaphakathi. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo. Kwezemidlalo yenguqu iqembu le-Highlanders libe nguthiki lobhanqa 0-0 lele-Herentals kumdlalo wenguqu odlalwe lamhlanje e-BF. Kweminye imidlalo Manica Diamonds 1-1, Chapungu 0 Chicken Inn 3, Capes United 3 Mushwane 2. Ukuthi sikhulumeke ngokwenzakala kubhoso sile ngcwethi kwezemidlalo umnumzana Muzi wethu Hadebe. Baba Hadebe, sakwamukela uhlelo.
Ngiyabonga kakhulu, ngizingelele labalaleli.
Ye, ngamafitshane ke buhamba njani kubhoso khona?
Ungathi izinto kazihambi kuhle kuqembu le-Highlanders. Ngibone ngathi inkinga yabo enkulu yiyona le yokubana bayehluleka ukuhlohla. Bayakwenza konke nje okumele kwenziwe kumdlalo wenguqu kodwa behluleka phambili ukubana behlohle. Kuthi ukubana emdlalweni engu-8 sebeluze emthathu abadrowa engu-5 kutsho ukuthi abakahlohli nje enkundleni ye-Bubblefields sikhuluma nje lonyaka.
Bangakulungisa njani khonokho?
Kukhanya kulobunzima namhlanje kukhanya ngathi umqeqeqi uMadinda Ndlovu lapho sikhuluma naye ngemva komdlalo ukhanye engathi laye ungathi usecitshelwa ukubana kuyini okungabe kuhlupha iqembu. Wasekujikela ke kunthatheli yezindaba ukubana kube yibo abangakhuluma ukubana mhlawumbe kuyini okwenzakalayo, mhlawumbe nguye oseyehlulekile, mhlawumbe kulokunye okukhona okungabe kusenzakala eqembini. Ngibone ngathi kusele kancane ukubana atsho lokhu okukhulunywa
ngabantu abanye.
Iqembu le-Highlanders lingabe lenze lokhu abakuthi yikubotshwa ukuthi bengahlohli. Yasazi njani?
Siyabonga kakhulu-ke Hadebe, isikhathi sesiphelile, ungadelwa kusasa. Ingcwethi kwezomdlalo uHadebe Muzi wethu ade besiyambonga kakhulu. Sangehluka nothi sikhangele okodwa nje kade ukukhokhela namhlanje sokugcwele imali yamabhoni notes kwele Zimbabwe ngesikhathi uhulumende esithi uzama ukulungisa ukugudeka kwesisindo sama-RTGS. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje olivalisayo ngoKip Dube.